VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhla ka 12 kuZibandlela 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, isiphathamandla sikahulumende wakwele China esibona ngokudlelana labanye amazwe sikwele Zimbabwe lapho ahlolisisa khona inhlelo ezijiyeneyo.
Ukubuya nabo bezobona inhlelo ezizenzayo kuyabakhuthaza nabo ukuthi ihlezi besuka lapha babone ukuthi kambe kungabe kufikela ngaphi njalo kungabe kujabulisa ngaphi lokho osekwenziwe.
Abahlolisisa okwenzakala phakathi kwelizwe leZimbabwe leChina bathi eleChina lithenga ubungane kuzwekazi leAfrika.
Ubudlelwano phakathi kwe-Afrika leChina kumbe singathi iZimbabwe leChina abuvele bungathi buphezulunyana ngoba iChina ile ndlela yokuthenga ubungane ifaka izimali eziningi.
Bakhala abazali ngentengo yempahla yezikolo.
Bakithi ngithi ngiyangena ezitolo lapha phakathi ngithole amabhuku ayi-$9 abantwana ama-72 pages phandle bathi $5 othophasi lapha bakithi lakwakungeneki.
Lingakhuthwa ngezamasiko ezabatsha kanye lokuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Isiphathamandla sikahulumende wakwele China esibona ngokudlelana labanye amazwe sikwele Zimbabwe lapho ahlolisisa khona inhlelo ezijiyeneyo. Umnumzana Wang Yi othunywe ngumongameli Xi Jinping owethekelele njalo kwele Egypt, Burundi, Djibouti lakwele Eritrea ukhangelelwe ukuthi uzakwenza imihlangano ejiyeneyo leziphathamandla zakwele Zimbabwe. Ele China labo lika ilizwe leZimbabwe imali yokuvuselela umlilo kagetsi ukwakha idale lephalamende lamagceke endizamjina iRobert Gabriel Mugabe International Airport lezinye. Ubona ngokudlelana lamanye amazwe, umnumzana Sibusiso Moyo utshele iphephandaba leSunday Mail ukuthi luqakathekile kakhulu uhambo lukaWang Yi. Uthi bazakhulumisana ngokudlelana kwamazwe lawo mabili, ikakhulu ngokuthengiselana impahla etshiyeneyo. Uze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Dingumuzi Phuthi omele ibululima West edale lephalamende ekubandla leZanu PF.
Anto siyazi vele thinking ukuthi umuzi omuhle ngothekelelwayo ngoba lezethekele. Nxa kunjalo-ke kusho ukuthi njengomuzi weZimbabwe kasikhangeleni ukuthi sike saba sililizwe elinjani. Besililizwe leli liyane lingenabangane abaningi. Nabangane kade silabo besiyithi esingathi yithi esibalandayo. Kodwa kuthe ngemva kwesikhathi kwakhanya upresident Mnangagwa eseqinisa ubuhlobo ikakhulu elandelela lokhana okwake kwakhulunywa ngabantu abanye baze bangathi sebehleka ngakho besithi ngama-mega deals. Saze sabona-ke ukufika lapha kukamongameli weChina kwesinye isikhathi. Sabona-ke ukuya kwele China umongameli Mnangagwa esanda kuqala ukwethekelela amazwe akatshana kwaba lokuqiniswa kwezinqumo zokusebenzelana. Ukuthi sibone isethekelo esingaka sithunywa ngupresident wele China sisiza kwele Zimbabwe kunye lamanye amazwe la azahamba kuwo, ngithi kuyisambulelo sokuthi sibone ukuthi kuqinisekile ukuthi iChina isalothando njalo nokuzimisela ukusebenzelana leZimbabwe ukuqinisa ubuhlobo nezokusebenzelana ezijikisa umno.
Nxa sisikhangela-ke siyabona ukuthi kule nhlelo eziningi eleChina elizenza kwele Zimbabwe, kambe nxa sikhangela-ke le $1.1 billion wange 7 and 8 lokhana okuthiwa yi-power generation uhlelo lwangkhona, siyabona njalo ziningi inhlelo eziningi zedala lephalamende kuzobuya-ke iRobert Mugabe International Airport. Kambe nxa bezezibona bajabula yini kumbe babona ngazani kuyahlephuka?
Vele into okuthiwa yi-project management kit ifuna ukuthi nawe nxa ukatshana kasithi ukudiaspora uyakha indlu uthumela abanawakho izimali zokuthi bakuthenge li-stand, bathenge izitina, bathenge amasamende, bathenge ubhilida bakhe. Kodwa kufuna nawe from time to time ubusiza la ukuzobona ukuthi hawu, all right, inje nxa ikuwindo level
awawu inze nxa i-routines yasebenzisana livumelane ukuthi lizasebenzisa amatali kumba amazen. Kuqakathekile kakhulu ukuthi nxa sisebenzelana kwezokukhuphula izinga lezakhiwo infrastructure development lamanye amazwe abalisela iChina. Nxa sisebenza babe labo besiza bezobona ukuthi kwenzakalani ukwenzela ukuthi kube yindlela lathi lokuzihlola ukuthi kambe senza kuhle yini kulokho kumele kube senza ngakho. Umongameli uMnangagwa uphethe ekhuza abantu ukuthi ubugwelegwele ukutshontsha ukweba ukungethembeki kakufuni njalo kuyaziwa ukuthi yikho okubhidliza iminotho yamazwe. Yikho-ke kumele kukhanye ukuthi nxa kuyikuthi izinto ezinjalo kazikasizwa kuzaba lesidingo sokuthi kukhangelwe ukuthi yindaba kungakasezwa yena imali engaka ebalisela izinto ezinjezinje kungazenziwe yalethwa. Kodwa-ke ngithanda ukuthi nginqome ukuthi ukubuya nabo bezobona inhlelo ezizenzayo kuyabakhuthaza nabo ukuthi ihlezi besuka lapha babone ukuthi kambe kungabe kufikela ngaphi njalo kungabe kujabulisa ngaphi lokho osekwenziwe kufika kuleli banga.
Umnumzana Dingumuzi Phuthi umele iBulilima West edale lephalamende ekubandla leZANU-PF. Siphinde sakuxoxa ngodaba lolu lomnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenotho othi eleChina lithanda ukuthenga abangane kuzwekazi le-Afrika.
Ubudlelwano phakathi kwe-Afrika leChina kumbe singathi iZimbabwe leChina abuvele bungathi buphezulunyana ngoba iChina ile ndlela yokuthenga ubungane ifaka izimali eziningi kwama-project esingathi ama-infrastructure project e-Africa eZimbabwe sekulama-billion ambalwa kugoqela le ndlu entsha idolobha elitsha elise-Mount Hagen eliza kuba yi-parliament entsha. Kungakho nje akwethusi nje ukuthi uyahamba nje exoxaxoxa nje ebona ukuthi izimali ezingangena ukuze kudlelwane lokho lapho kuqini.
Ye, kodwa nxa sikhangela sibili kula lolunye uhlelo oleyi 1.1 billion ole 1.7 and 8 lokana ke ukuthi kuthuthukiswe, kambe kuyabonakala yini okwenziwa ngele China kwele Zimbabwe?
Inkinga yokuthi nxa yona iChina ifaka imali kule indlela ezimbili. Kule indlela yokuthi bayanika imali yakhona uhulumende, izimali zakhona ezikhanya zilahleka zonezo zintshontshwa. So kusiba le indlela ethi bona babuye ezimbawo bezokwakha bengokwabo belungisa lesimthina lezisebenzizabo. Lokho kwandisa ukuthi ungathi kuyaphumelela. Kodwa singaze sinandelele ukuswelakala kwamagetsi ezimbawo. So kusitsho ukuthi hatshi imali zakhona kukhanya azihambi kuhle. Abasokhu sikhalakhala ngenxa yokuthi isibani lesi akula.
Ye, kodwa-ke kuyanceda yini ukuthi uwangiyi abuye kwele Zimbabwe?
Kuyanceda ngoba uyazi ukuthi kube lokukhonela okuthize eChina ngenkulumo zikamthuli Ncube laphana aza afake izimali ezazikhanya zizilutshwana. Ngakho-ke ngikholwa yindlela yokuthi labo abantu beChina bazizithuba lokuzokhuluma bezibonela ukuthi imali abazikhiphayo zisetshenziswa kuhleni. Kuqakathekile lathi kuyasijabulisa ukuthi nxa kule bhizinisi ama-agreements zivumela nezenza leChina ikhitshwa imali bona kabezi bezebona ukuthi imali zakhona zisetshenziswa kanjani. Kuyasijabulisa ukuthi ngaye kuyenzakala ukuthi simhlalise phansi simbuzela imibuzo kuchasiswe ukuthi imali zakhona ziyasebenza kubasebenzi.
Umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenotho, sixoxe laye eseHarare. Abazali abalabantwana abafundayo bathi isikhupheke okumangalisayo intengo yezingwalo lezigqoko zesikolo. Iningi labo lithi kabasoze benelise ukuthenga okufunakala ezikolo ezivulwa ngolwesibili. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abanye abazali sebethenga okufunakala ezikolo emigwaqweni besithi akusathengeki ezitolo ezithengisa ingwalo lezigqoko zabantwana abafundayo. Ugwalo lokuloba okuthiyeneyo lubiza amadola ayisitshiyagalolunye ezitolo kuthi emigwaqweni lungamadola amahlanu. Unkosikazi Sandisiwe Moyo, umzali obedinga impahla yesikolo koBulawayo, uthi intengo yempahla zesikolo ikhuphuke kakhulu ezitolo ezithengisa impahla ezilohlonzi.
Hayi, intengo yama-uniforms ikhuphukile kakhulu ema-shops ayiwe sikhangelela ukuthi iwathengisa iquality staff. Ofuthi ukuthi i-short yomntwana we-primary i-184 compared to phandle 40 ngama 40 bond to 50 bond. So it's terms 3 ilama twins of which ukuthi fees yakhona ngakho ukuthi umntwana yedwa i 3.5 bakutshela ukuthi basazokhweza futhi uyabuza ukuza ukwanisa on top of that ubhadala i fees uphinde ufake le grocery phezulu i grocery zakubiza 2000 uyabungana neZimbabwe khona mali.
Omunye umzali unkosikazi Nozithelo Ndimande uthi uthole intengo yengwalo ikhuphukile ezitolo kodwa kukhanya iphansi emgwaqweni.
Bakithi ngithi ngiyangena ezitolo lapha phakathi ngithole amabhuku ayi $9 abantwana ama 72 pages phandle bathi $5. Kothophasi lapha bakithi lakwakungeneki ngithi ngiyathi ngithole imfomu yomntwana ekade ngiyifuna 400 and something. Phandle lapha bathi 100. So sengenza okukhala ukuthi ngize ngiyithenge nge 70 bond. Hayi bakithi into zinzima lapha angazi ukuthi abantu abethu bayafunda yini kuyaphetha ngani into le.
Unkosikazi Nobuhle Maphosa othengisa impahla zesikolo uthi lo nyaka ibhizinisi kayihambi kahle.
Yabona amafomu lapha amasikoti yonke la indawo la. Unyaka yonke le edlule nje sasingafaki phandle. Ayetholakala kuthophasi kuphela. Ende sasikwazi ukuthi abantu abagqoka ama-uniform lawa kithi kababuhle but kathesi bezowathi ngoba lapha alelesiprize njani kothophasi kodwa ekuhambeni kwebhizinis ayikwehlukeni ngeminyakeni bona abadali kakhulu sebegijimisa inkukhuzo nalezo ezidurayo hayi ibhizinisi sibili yehlile eminyakeni wakuthi kunje izikolo ziyavula Tuesday njelethuba lokuhlala phansi ngaba nilapha.
Omunye wabathengisa emigwaqweni unkosikazi Mildred Nyoni uthi umumo omubi wezomnotho welizwe yiwo owenza ibhizimusi ingahambi kahle.
Ibusiness vele is very low. Ngenxa yokuthi umkhonomi wethu awumanga kuhle. Ngawo umkhonomi wethu ume kuhle ngalathi sile business. Ngoba ungaze uchiphise awumtholi umuntu obana athenge ngoba vele kahle kahle imali kayikho.
Ngesikhathi abazali bephithizela belungiselela ukuvulwa kwezikolo, ababalisi bathi balakho ukungayi emsebenzini ngenxa yeholo eliphansi. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association, uMnumzana Sifiso Ndlovu, uthi ababalisi abaningi bathi bazakwehluleka ukubuyela ezikolo ngoba kabalamali.
Ababalisi abaningi sebekhombise ukuthi bazakwehluleka ukuthi babuyele emsebenzini ngolwesibili ngenxa yokuba kabalayo imali yokuthi bagade amabhasi wona alenhlawulo ethe yakhwela. Kanti kunjalo nje abalakho ukudla njalo okuzabenza phela baphile besezikolweni. Okunye sokuvamile sokuthutsha kubabalisi ukuthi abantwababo bona ezikolweni bazakwehluleka njalo ukuthi baye khona. Siyabona ke ukuthi into enjengale izaphazamisa ukuvula kwezikolo ngo-2020. Ebesikhangelele khona ukuthi abaqhashi kabancede ababalisi ngendlela ephezulu.
Kasenelisanga ukukhuluma labaphathi ntambo bakahulumende ngokuvulwa kwezikolo. Uhulumende usanda kwethulela izisebenzi imali ezikhuphukileyo kodwa bayalile ukuyamukela besithi kayeneli inswelo zabo. Abathola iholo eliphansi kade sebezathola imali edlula kancane inkulungwane ezimbili zamadola eZimbabwe, i-$2,033 ngenyanga. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, lagu short wave 6175, lagu 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, lagu short wave 4930, 13860, lagu 15460 kilohertz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, lagu 15460 kilohertz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Sike sikhangele ezibhadalanela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sokugcwele amapolisa edolobheni leTehran kwele Iran okulabantu abatshengisela emigwaqweni afuna ukuthi umkhokheli wakulelo lizwe uyathola Ali Khamenei asuswe esikhundleni kulandela ukudutshulwa kwendizamtshina yakwele Ukraine okufe khona abantu abafika phose abangamakhulu 176. Elemelika lisanda kubulala umkhokheli webutho leCats Force uKasam Soliman. Kubikwa ukuthi umlilo omkhulu obulele abantu lenyamazana wabhidliza lezakhiwo kwele Australia usicitsha kancane kancane. Uthise indawo eziningi ezigoqela eNew South Wales lapho uthiye indawo le ingumloda. Sike singene khona manje kwezamasiko. Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lamuntu sikhuluma ngokusemulini. Siyake sizwe sibili abantu bekhuluma uzwe ke umama esithi hayi mina lapha ndihlalele abantu bami. Kambe kuyabe sokutheni? Uze enhlaziye lolu daba ngilo mama usakhile liline uMadube. Madube kunjani mama?
Ngiyaphila kuzi. Ngiyilela abalaleli njalo.
Yes, akwamukela kuhlelo. Ngiphinde njalo ngilo baba uWinos Dube. UWinos Dube ingcwethi kwezamasiko esintu. Baba Dube ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga njani abalaleli.
Kase ngayo Madube ye batho abantu uzuthwa hayi mina lapha ke ngihlalele abantu bami. Kuyabe sokutheni?
Indaba enjalo ivaninde kakhulu. Yitho mama. Ukhoza lapho eqala khona iqala ngosukunyeka kwabomama ezindlini kwabantwana labomama ngoba uyathi umama mayethethwe wathola ukuthi endlini bahlala besibolo baba engxenye yabantwana uyabantwana abaningi nabe ngikhanyele futhi ukuthi abantwana ngabachiya umuntu engimchiyele abantwana lesandla sokuthi kusasa angavuka abantwana abadingele ukudla badle bagqoke bageze bahambe esikolo ungimile khona khonapho ekhaya ngiyazi ngithi ngathathwa khona ayi-responsible ukuthi ngakhangela abantu abanye bagcine ngokukuhle bese ngikhangela ngabona ukuthi hhayi awuhambelani angangeke benelise ukuthi bagcine abantu abanye bese ngiphinda ngifithi ngibe umama bami ukuthi ungaze ungishaye ngidinde uzantinde uzongibulale ngizahlala ngihlalela abantu abami nxa ngihamba ngizohamba nabantu abami kodwa iningi labomama yabo uchibonga ukuthi hayi wathi ngihlalela abantu abami futhi nakho futhi asonto i-right ngoba ungasho njalo phambili sokuya phambili xa kuyukuthi yenziwa ngokuthi kuhlukunise isicingo sangikhona ezake kubulele but vele siyenza njalo sihlalele bona abantwana.
Baba Dube nantu daba lapha.
Ye ngiyaluzwa umama uyalubalula kuhle okokucala ngithanda ukuthi ngithi mina yona leyo ndlela kuze kufike kulesi simo esinjalo ukuthi umama ake sihlezi phakathi kokwakha kwakhe ezwakale sekhuma ngokuthi uhlalele abantwana. Kuyabe kutshengisa kukhombisa ngokusobala ukubana hayi kulohlupho oludinga ukuthi lulungiswe lapho ngoba kuyabe kungasela kuhle sisana phakathi kwababili laba behlezi ekhaya lapha bele nzalo yabo. Okuthi-ke eqinisweni asikukhuthaze sonke esingathi thina inhle iqondile njalo ukuthi ibe khona kodwa sidingisisa ukubana nxaso kungabe kuleli hlupho ezikhona ngokomdeni wethu ngokwenzele zethu impilo kusahleziwe kuzwisisana. Ngokuthi nxa kulo hlupho olukhona kudinga bemuli babuye ndawonye bazame ukuthi baxhase laba ababili babancedise badinge indlela yokubana kambe lokho kungani kuyabahlupha kungani kuyayenza bazeze kubane kuzisanele ekuphileni bangakuxa kulula njani. Kodwa-ke kukhona sibili ezikhathini ezinzima siyakunanzelela ukuthi kuyabe sokulobuzima lobana ukuthi laba abantu ababili bobabili kabasazwisisani abasemukelani ekuphileni. Bese kusithi-ke umama ngokunanzelela langothando lwenzalo yakhe abesenanzelela ukuthi kambe ukuthi ngifulathele laba bantwana kumbe ngikhalale ngiyabe sengibancitshe ithuba labo lokuphila ukuthi bakhule bendawonye labazali babo uyise lwenina sisaphile. Yikho kuyeta besesithela hhayi ngingena ngiqiniseleli kube ngikhonapha ahlale evalile ukuthiwa ukugciba izinto ezimbi ezingabe zingabenzi empilweni kube kuhle ekhaya lapha asesenze ukuvalela zithi hayi sezisenze ukuthi abantwana laba bakhule bebona ukuphila kwekhaya ubaba lo mama bendawoni kodwa yena eqinisweni esijeni empilweni kungasela buhle kungasela bunani.
Ye Madube kujalo kulungiseka yini nxa sokunjalo?
Ukulungiseka kwangikhona awuvamanga ukuthi kuyalungiseka ngoba ngaveluza umuntu ongumane sikhuluma leli gama lokuthi lapha senjani labantu abantu uyabe uvele uzubona ukuthi akusela ngokuthi uyalungisa.
Ye sithathelela ithuba ukuthi sibonge ubaba uWinos Dube ingcwethi kwezamasiko esintu. Siyabonga kakhulu ke baba Dube.
Siyabonga njalo sibonga abalaleli.
Ye ngithathelela ithuba ukuthi ngibonge umama usakhile liline uMadube. Madube ngibongile kakhulu. Sizaqhubeka ngodaba lolungu ngeviki ezayo. Okwamanje ke sike sizwe ezabatsha.
Yebo, umthwakazi omuhle zimpopo omuhle, yikudiba nokuhlelo lapho sakhulayo, ngingu-Mike Hobe. Namhla kuhlelo sixoxa lo Vusumuzi Mkwananzi, owenkampani eMyrana.
Njani bot, ngiyaphila njani?
Hayi mina ngiyaphila, awusitshela ukuthi since the last time sakhulumisana, izinto sizihambe njani?
Ngiyaphila inkosi ibe nathi, ngenxa yokuthi khona ama-services eMyrana a-relevant labantu abathakazelelayo, ama-problem transfer solver, ukuthi lama-customers ase-South Africa, Botswana, Zambia, Malawi, and ithini yakhula.
Usebenza ndawonye labantu abasakhulayo na noma nguwe nje u-CEO okuqhatha abanye abontanga emazweni athena?
Okhalabethi ngiyathanda ukuthi ngichazele ukuthi vele yona iMyrana isebenza njani. iMyrana yi-platform, i-platform le ikakhulu isebenza labantu esingathi ngesilungu ngama-travelers, nabantu abala ma-bus iya-facilitate ama-trade ikakhulu nxa sikhangele ukuthi abantu abaningi ama-SME bathakazelele ukuthi whether ule website kule mobile app ufuna ukuba ne-payment gateway kumbeni ufuna ukuthenga nje. Thina sisebenzisa i-technology, siyaba lama-brand activators atshiyeneyo kwamanye amazwe abantu abasakhulayo.
Ngomnyaka odlule ngixoxela abantu abasakhulayo abaningi abanamabhizinisi atshiyeneyo eZimbabwe, eningi labo babekhala besithi isimo somnotho sibi, indaba leyo ukuthi uyathenga impahla etshiyeneyo ngama-user besuthengisa ngama-bond kuthiwa hhayi kwenza ukuthi kube nzima ukwenza ibhizimusi elizweni. Uhlangene le zinto ezifanayo na?
Umumo wesizwe ngabo ongamanga kuhle. Into eqakathekileyo I think ukuthi from day one you must come up with a way of finding a customer that's going to pay you some money as a starting point. Singakakhulumi ukuthi imali ayila amandla. Kumele u-expose ikampani yakho to a different market. Ngingadika leZimbabwe kuphela. The actual people who are in my segment baba bancane. But when I look at the whole of Africa, you find ukuthi you are targeting a wider group. Ye imali ngabe ngathengi kwesinye isikhathi thengisa phela ngamapula, thengisa ngama-rand, thengisa ngama-US dollars, now open to anyone who is willing to use technology to take advantage.
Sigqiba uhlelo lwethu, bengicela ukuthi unikeze abantu abasakhulayo amazwi enkuthazo.
Well, ngathi when the situation is crazy, you also have to operate like a crazy person. You cannot do things. Seven, so 1+1 equals to 2. And then always 2 is more total soup or civility. And the entrepreneur comes and says, so if there's a problem that you're changing these things, you are better get people who pay you real money. Ngabe khona nje abantu ababesisa ukuthi besithole, ngiyakwazi ukuthi sithole ku-Facebook, ngiyakwazi njalo ukusithola kuma-website yethu. Khonapho siyatholakala, sikwazi ukuxoxisana. Ngawule umuntu othi yena ule mbono ongakwanisi ungenela nelezizini emayerana sibambisane, we are open.
Hayi, mnumzana Vusumuzi Mkwananzi, ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu.
Hayi, mthwakazi omuhle, silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3 BIGMYKE3. Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane ngabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugqiba ngo-9 PM ku-Facebook ukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Kwane lokwalamhla, olivalisayo ngenjabulo, igama lami ngu-Mike Hobe. Mthokazi omuhle, zimpapo omuhle, bye-bye!
Siyabonga ke Mike Hobe, sokwisikhathi sezokholo lwesiKristu, silontukamini ngomo.
Soku isikhathi sohlelo vuselela umoya silomfundisi uSenispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga njalo ukwamukela kuhlelo lwethu.
Usiphatheleni lamhlanje.
Ngikhangele uDavida ekhuluma ngento eqhakathekileyo kumaHubo 42 verse ka 1. Uthini uDavida lapha? Njengalokhu impala inxwanele imifula yamanzi, ngokunjalo umphefumulo wami unxanela wena, uNkulunkulu. Umphefumulo wami womele uNkulunkulu, uNkulunkulu ophilayo. Ngiza kufika nini ngibone ubuso bukaNkulunkulu na? Siyananzelela ukuthi njengoba thina sadalwa nguye uNkulunkulu, wafaka phakathi kwethu isimo sokuthi ngaso sonke isikhathi wonke umuntu awomele uNkulunkulu. Wonke umuntu ulento phakathi kwakhe edinga uNkulunkulu, edinga ukukhonza uNkulunkulu. Nxa singamkhonzi uJehova kumbe uNkulunkulu kulezi zinto ezicina thina sizikhonza. Namhlanje kodwa mfuna ukukhangela ukuthi siqalisa lomnyaka kuqakathekile kangakanani ukuba sithathe isikhathi sokudinga uNkulunkulu. Sithathe isikhathi sokuthi inhliziyo zethu ziwomele uNkulunkulu. Siyakwazi ukuthi lapho nxa inqina kumbe impala iwomile, siyakwazi ukuthi iyayeqa izihlahla, iyagijima, ingabi le ndaba lokudlutshani, ingabi le ndaba lezinye izinto, kodwa inuke idinga lapho kulamanzi kuphela, lapho engathola khona imfula yokuthi inathe amanzi. Ngakho lathi njengabantu sesiphutshile omunye umnyaka, siqalisa umnyaka omutsha. Siwuphutshalwana umnyaka, abaningi bethu sidlule phakathi kwenkinga ezehlukeneyo, sidlule phakathi kwezinto ezisikhathazayo ezehlukeneyo. Kodwa namhlanje kusihlwa, ngifuna ukukukhuthaza ukuthi uqalise umnyaka ngabe ungawomela uNkulunkulu umdinge. Ngenxa yani? Ngenxa yokuthi uJesu wathi ehlangana lalwana umama weSamaria wathi kuye, mina yimi engilamanzi okuphila. Amanzi okokuthi unganatha awusoziwome njalo. Ngakho abaningi bethu sidlula phakathi kwempilo siwomile. Sidlula phakathi kwempilo sidinga amanzi. Amanzi sesiwafumana endaweni eziningi, kodwa asomanzi azasenza ukuthi singawomi futhi njalo. Asomanzi azasenza ukuthi singabi ngabantu abasuthisekayo. Ngamanzi okokuthi siyanatha kodwa sisale lokhu sidinga amani. Ikanti singabuya sizonatha emthonjeni onguJesu Kristu. Uyasenza ukuthi ukuwoma kwethu konke kuphele. Uyasenza ukuthi lawo manzi angene phakathi kwethu asivuselele impilo zethu, siqalise umnyaka ngendlela ehlukeneyo. Ngiyakhuthazeka kakhulu ukuthi nxa ngikhangela kumbali eBhayibhelini, banenge abantu osinqa bakhangela ucabanga ukuthi impilo zabo seziphelile, ucabanga ukuthi ha umuntu lo kasela lutho, kodwa uNkulunkulu athutshe afika amnike amanzi lawa ayenza ukuthi umuntu anganatha angawomi njalo. Lawo manzi abe phuphuma evela esihlalweni sikaNkulunkulu, ubona impilo yomuntu sitshintshile. Ngakho ngiyakukhuthaza namhlanje mlaleli wami ukuba nanka amanzi akhona. Akudingakali imali, akudingakali ukuthi wenzeni. Into edingakalayo ukuthi wena ube ngumuntu olangalela uNkulunkulu namhlanje. Inhliziyo yakho itshaye ndiva zonke ezinye izinto, kuthi kuphela nje mina into engiyifunayo ngifuna uNkulunkulu. Manje ngiyathokoza ukuthi uNkulunkulu angathola leyo nhliziyo enjalo, uyabuya afika kunathise lawo manzi ayimpilo evela kuye.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, ngiyathandaza igama likaJesu. Kube bonke laba abawomileyo banike lawo manzi. Kulabo abanye abagulayo baphiliswe basilise ngegama likaJesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenispanda. Tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke uNtungamile Nkomo. Singakehlukani nokuthi sikhangele indaba ezikhokhela lamhlanje. Isiphahlamandla sakwele China sikwele Zimbabwe bayakhala abazali ngentengo yempahla yezikolo. Siqhubeka lapha ke uhlelo lwethu namhlanje ngolivalelisayo ngeGibbs Dube ngisithi asidibane nekuseni ngo-past 6 kusasa.